Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhla ka 5 kuMpandula 2024 ngutabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje,
ukuphambanisa kakhulu nxa umuntu evotelwa ukuhlabela ingoma.
Uhulumende weZimbabwe uqhubekela phambili ebopha amahlana abaphikisayo.
Hlangana lokhu kwe-Union of Broadcasters kuzancedisa ukuthi sizwe eminye imiqondo eyabanye abantu abahlukeneyo.
Umsakazo weVoice of America usuyingxenye yenhlanganiso ye-African Union of Broadcasting. Umlimi usebenzisa umthambiso womvundla ekwenzeni imvundiso yefertilizer lokubulala izinanakazana ezidla amabele. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Owesilisa obotshwe ngomvulo esethesa icala lokuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa eBeitbridge ngemva kokuhlabela ingoma esola uMnangagwa esithi nguye obulala umnotho weZimbabwe umiswe enkantolo namuhla wakhululwa ngemali yesibambiso ibail yamadola asemelika lekhulu $100. Umsolwa uEzekiel Chiradza ungunogada osebenzela umansipala weBeitbridge njalo ubemela ngamagqethwa enhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights umantshi uthakudzwa kwaZemba umlaye ukuba engalokothi ethusele abafakazi futhi kumele ahlale kukheli ayethulele inkantolo icala lakhe lize liphele ukuthoniswa. IZimbabwe Lawyers for Human Rights iyakusola kakhulu ukubotshwa kukaChiradza isithi kuveza sobala ukuhlukuluzwa kwabantu lokwephulwa kwamalungelo abo nguhulumende kaMnangagwa. Lanxa kulicala ukuthuka umongameli phansi komthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act, ividiyo ebotshelwe umsola imveza echothoza uMnangagwa hatshi ukumhlambaza. Amapholisa athi kuvidiyo le uChiradza ubencoma njalo owayekhokela ibandla le-CCC uMnumzana Nelson Chamisa. Sizalethulela ingxoxompikiswano phezu kwalolu daba ngokuya kwehlelo lingayikhatshana. Inkampani yezesa lamuhla iqhube umhlangano lenkampani yeChina elenjongo yokuthuthukisa inhlelo zamandla kagetsi eZimbabwe emhlanganweni osaqhubeka owamazwe akuzwekazi leAfrika leChina owalonyaka oweForum on China Africa Cooperation, wona ovulwe ngokusemthethweni ngumongameli lolizwe uMnumzana Xi Jinping lamuhla. Umongameli Emmerson Mnangagwa okulo umhlangano wethule umbiko wakhe kweminye imiyemibuthano eqhutshwa kulomhlangano lapho athe kufanele amazwe e-Afrika aqakathekise ukusetshenziswa kwemitshini yakulezi nsuku, kutsho ugatsha lukahulumente olubona ngokwethula kwembiko. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlangano weStudio 7 uxoxelwe uMnumzana Angliston Sibanda, ingcwethi ecubungela ezombusazwe njalo engumqondisi wenhlanganiso yeGreen Africa Technologies.
Ubuthutha bethu busekuthini nxa sisayina lezi zivumelwano njengelizwe njengamankampani? Sisayina lezi zivumelwano sinika abanye abantu ezizizwe ukuthi zizocupha kithi, kodwa thina singelalutho esilutholayo. Bona bahlakaniphile, thina yithi esiyabe singena kuzivumelwano singacabanganga ukuthi thina singenzani. Ke nika umzekeliso ukuthi nxa singasayina isivumelwano neSingapore, iSingapore ukuthi kayibuye lapha eZimbabwe mhlawumbe izothola ilithium, lathi kumele futhi sithi kiSingapore, thina wena lina Singapore nxa lithenga ilithium, thina sile nyama yenkomo lapha, thengani beef yethu sibe le market lathi enkomo zethu, bese siphenduka lapha silime futhi. Inkinga yakhona ukuthi izivumelwano zakhona zingaze zisayinwe. Abantu beZimbabwe sithanda ukukhuluma kuphela, msakazi ungabiza umhlangano wokukhuluma kobulawayo lapho uthela asibe sizokhuluma ngento eyenzakalayo kudala ngezaphu nezanu sabe sigcwalisa isidulo kodwa ungathi asikhulume nini ngebusiness ukuthi singenza njani ukuthi kubudlelwano lobo ama bilateral agreement lawa sayiniweyo njengabantu bakobulawa njengabantu beZimbabwe ukuthi sikwalise lathi ukuthi sibenefit akula mpu ocabanga khonoko esifuna ukukhuluma kuphela silama PhD ama PhD akona wonke useless unless and until siqalise ukuba practical in our thinking le mfundo yethu ama university etonast labo lupane aqalise ukufundisa abantu abangama industrialists abantu abangama innovators uhulumeni angaza sign agcwalisa i-library isivumelwano lezi nxa singajintshanga ingqondo zethu sakhipha ubugqili esabutshiyelwa ngama British abasifundisa ukusebenza engithi mina i-training for servitude sifundele ukuba ngo-accountant si-account imali zikabani amakhampani akhona engasekho unless we begin sisilahle le ngubo yobugqili esengqondweni yethu ama-agreement lawa soza sincede lutho.
Lo ngumnumzana Angliston Sibanda ingcwethi ecubungulayo zombusazwe njalo ngumqondisi wenhlanganiso ye-Green Africa Technologies. Obekhuluma ecingweni losithandekile emhlanga owe-Studio 7 ekobulawayo. Umhlangano wabasakazi abavela kuzwekazi le-Afrika langaphandle oqhutshwe inhlanganiso ye-African Union of Broadcasting ufike emaphetheleni Hebron namuhla lapho inhlanganiso le eyamukele khona amalungu amahlanu amatsha agoqela umsakazo we-Voice of America. Inhlanganiso le ithi inhloso yokuthi iqhubeke iqhela ngaphandle kwezwekazi le-Afrika. Intatheli izindaba ye-Studio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHebron kweleBotswana.
Eminye imisakazo esingene kumhlanganiso le iguqela iSputnik, iRussia Today, iMuslims Television Ahmadiyya kumbe MTA Africa kanye National Radio and Television Administration of China. Lokhu kutsho ukuthi inhlanganiso lezi zona ezidabuka emazweni angaphandle kwezwekazi le-Afrika kodwa zisakaza e-Afrika zizenelisa ukwabelana inhlelo eziphathelene lezwekazi le-Afrika leminye imisakazo engamalunga awe-AUB. Wakade emele i-VOA kulo mhlangano umqondisi wenhlelo ekhangeleyo ngeze-Afrika umnumzana Mamoyo Hamza uthi kulinyathela eliqakathekileyo ukuthi babambisane leminye imisakazo e-Afrika ukuthuthukisa inhlelo zikaZulu.
African broadcasters, they are very much aware of what is going on in the world.
I-AUB ivule amehlo ngokwenzakala emhlabeni jikelele. Ngakho ke kuyathabisa ngoba sonke sizadinga amacebo okuhambisa phambili uhlelo lokusakaza e-Afrika.
Umnumzana Abdul Say okade emele umsakazi weGambia Radio and Television Service ekhuluma le-Studio 7 ungcome inyathela elithethwe ngumsakazi we-VOA kanye lamanye ukuthi angene kunhlanganiso ye-AUB.
That's very, very important. It shows that the wider world is accepting and is recognizing the work of the AUB.
Kuqakathekile kakhulu ngoba kutsho ukuthi umhlaba wonke jikelele usinanzelele umsebenzi wenziwe AUB. Kuyatshengisa njalo ukuba amazwe angaphandle azimisele ukuqhuba ibhizimusi kuzekazi le-Afrika.
Unkosikazi Chelbi Karima ongumqondisi ubona ukwabelana kwenhlelo eziphathelene le-Afrika phakathi kwamalunga e-AUB uthi inhlanganiso le isitshengise ukuthuthuka yikho isenelisa ukukhanga amalunga avela ngaphandle kwezwekazi le-Afrika.
It's important because umhlangano
lo uqakatheke kakhulu ukuthi sithuthukise amalunga ethu awe-Afrika njalo futhi sibe lobudlelwano lemisakazo engaphandle kwe-Afrika. Lithuba elihle ukuthi sitshintshane imibono etshiyeneyo.
Kusenjalo uHamza uthi umhlangano oqhutshelwe eHebron utshengise ukuthi abasakazi be-Afrika bazimisele ukuguquka phezu kokuntshintsha kwesimo esilethwa kakhulu yikusebenzisa imitshina ukuthapha indaba okugoqela ukukhalipha kokuzibazela i-artificial intelligence.
That is really encouraging because it shows that people are ready to change, people are ready to use whatever means they.
Uyathembisa ngoba kuyatshengisa ukuthi abantu bazimisele ukuguquka njalo bakhuluma ngelizwi linye ukuthi bathuthuke ise ezokusakaza kuzwekazi le-Afrika.
Umnumzana Njabulo Ncube umqondisi kunhlanganiso yeZimbabwe National Editors Forum uthi kutshengisa inqubela phambili ukuthi AUB ibe lamalunga avela phandle kwezwekazi le-Afrika.
Uhlangana lokhu kwe-Union of Broadcasters kuzancedisa ukuthi sizwe eminye imiqondo eyabanye abantu abahlukeneyo ayikhona ukuthi sibe sibona umqondo wehlanganiso elilodwa.
Inhlanganiso ye-AUB yasungulwa ngomnyaka 1962 ngaphansi kwegama elithi Union of African National Television and Radio Organizations, kwathi ngomnyaka ka-2006 yaguquka ibizo yaba yi-African Union of Broadcasting njengoba isaziwa lamuhla. Inhloso yale nhlanganiso yokuthuthukisa ezokusakaza ikakhulu udaba lwe-Afrika njengoba lubikwa zintatheli zindaba zezwekazi le-Afrika. Ngumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7, ngisabron kwele Botswana.
Nga abalimi bekhuluma ngomfundiso inengi licabanga ukuthi ngumquba otholakala kuzifuyo ezifana lenkomo kumbe imbuzi, njalo abanye bathi fertilizer ethengwa ezitolo. Isikhona enye imfundiso lemithi yabulala izinalakazana ezihlasela izilimo, umthambiso womvundla. Asizweni okunengi ngalolu daba kunthathela izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Spanda.
Umlimi omkhulu obulawa umnumzana Million Moyo ulohlelo lokulungisa imvundiso ngomthambiso womvundla eplazini lakhe. Uchaza ukuthi imvundiso leyenziwa njani.
Organic fertilizer. I-fertilizer engala synthetics. Asiyo fertilizer le manufacture emafactory esizondayo kakhulu ngenxa yokuthi iletha imkhuhlane. Bonke okukhensa lapha worldwide kucabangela ukuthi kuvela ema-fertilizing asetshenziswa. Lokhu organic natural ngoba umvundla sinika utshani lamanzi kuphela, lama-pellets abenziwe ngezinto ezinatural.
Umthambiso womvundla bayawukhonquzela esibayeni. Umoyo uthi abalimi abaningi sebefuna wona ngoba bathi uyabasebenzela kwezilimo zabo.
Imvundla nxa ithambisa ichema kuyajuluka kuye ngale njengamanzi ezulu ejuluka endlini. Bese kubanjwa ngamagatha ujuluke esiyokholektha ngemva ngale bese sifaka kuma-container. Uyawudawuluta lamanzi nge-ratio of 1:5. Sithengisela abanye laba abalimayo asebavusa amehlo babona ukuthi le into esebenzayo. It's far cheaper as well than i-fertilizer ethengwa ezitolo.
Abalimi bathi umthambiso womvundla imvundiso ekhulisa kuhle izilimo zabo. Unkosikazi Vulisiwe Dube ngomunye wabalimi abasebenzisa umvundiso le.
Sisenzela kuhle kakhulu kuma-vegetables ethu, ezihlahleni zethu, nakuma-fruits ethu wonke. Irabiturin le yenza ama-vegetables ethu abe nomehluko nalawa amanye asetshenziswa i-fertilizer ngenxa yokuthi abantu bathi ayahlabusa.
Ngaphandle kwalokho kulabantu abaningi asebethakazelela inyama yomvundla. Unkosazana Gugulethu Nkiwane ulomkulu wokupheka ethengisa ukudla kobulawayo uthi abantu sebethanda inyama yomvundla.
Inyama le siyayixaba, siqale siyixabe kahle nje iphelele sani smell, sibese siyayiwosa, siyipheke nje ngendlela ezihlukene-hlukeneyo. And abantu kulezi nsuku ngani bayayithanda and ngiyohambayo kakhulu.
Omunye othanda inyama yomvundla umnumzana Sam Dube ohlala esigodini.
Inyama yomvundla imnando kwamagama. Ifuna nje ukuphekelwa kuhle, mina vela ngisadla ibeef sengiphila ngokuthenga umvundla nyuxabe kamnandi bese ngizidlela ngesitshwala sami samabele. Into engithabisayo ukuthi sokulama restaurant athengisa inyama yomvundla sokumnando kwamagama.
Umoyo uthi abalimi abangakhathazeki ngoba sesifikile isikhathi sokusebenzisa umthambiso womvundla wenzela ulima ongaguguthekisi umhlabathi. Ngiyimela Studio 7, igama lami uEzra Chisa Sibanda.
Sike sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umntwana wesikolo oleminyaka yokuzalwa elitshumi lane 14 izolo udubile wabulala ababalisi ababili lezinye izifundi ezimbili e-Appalach High School esabeleni se-Atlanta khonapha kwelemelika. Akwaziwa ukuba umntwana lo ubengenwe yini, kodwa kukhanya engani ngomnyaka ka-2023 kwake kwahlolisiswa izenzo zakhe ebulenjini bokuxhumana lapho okwakucatshangelwa ukuthi wayesethusela ukuba uzathwalisa nzima abanye. Amapholisa atshele abezindaba abe-Associated Press ukuba udaba lolu ekalizange lulandelwe okusukela ngaleso sikhathi. URebecca Cheptegei isizalwane sakwele Uganda wancintisa emidlalweni ye-2024 Paris Olympics kasekho. URebecca obhubhe namuhla watshiswa ngamafutha emota yesithandwa sakhe ngesonto. Ababili laba kubikwa ukuba babe bangomhlabathi wokwakha izindlu lokuqhuba amabhizimusi eKenya. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Wezi patelane le Melika. Ubudlelwano phakathi kwele Melika le Ukraine bulakho kuguquka kusiya ngokuthi ngubani onqobileyo ukukhethwa lokudinga umongameli phakathi kwamnumzana Donald Trump nonkosikazi Kamala Harris. Nalesi sikhathi imikhankaso yabo iqhubekela phambili, akula osecacile ukuthi uzaphatha njani impi ephakathi kwele Russia lele Ukraine. Ababili laba abakhangelelwe ukuthi bazakwazisa amacebo abo kungxoxompikiswano yangolwesibili ezaphathwa ngabezindaba abe-ABC News ePhiladelphia. Ezinye indaba eziqakathekiswa ezizalwane zele Melika ziqoqela udaba lwezinotho kanye lolwemingcele. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Tim Murungai olandela ezombusazwe eMelika njalo eyisizalwane seZimbabwe esihlala elizweni leli.
Sesifika eduzane ukuthi ingqongqo impikisane ibuye ngolesibili next week. Siyakwazi ukuthi abantu abaningi njengathi simelele ukubona ukuthi ama-policies or i-vision yama-leaders lawa ime kanjani. Ngoba siyakwazi ukuthi umnumzana Trump, he has already spelled out izinto azaziyenza. Many of the projects, Project 2025, spelling some of the things afuna ukuziyenza. Umama uHarris njoba ele 6 weeks in the race and we all contestayo as the president laye kumele abuye asitshele ukuthi laye ume ngapi
impi ese-Ukraine kanye lase-Russia ukuthi umnumzana Trump nxa enganqoba ukhangelelwe ukuthi engaphatha njani lolu daba.
Impi le eloke ichutsheka khona ngale e-Russia le-Ukraine. Ngantwa umnumzana Trump ukhulume sithi engangena uzabuya ayiqede within 48 hours. So khonoko simelele ukubona ukuthi kuyabe kuyinto eyenzakalayo yini or it's just ukukhuluma esithi khona hi-electioneering.
Unkosazana Harris yena singakhayelela ukuthi engaphatha njani udaba lwe foreign policy lol.
Nkosazana Harris engangena foreign policy yakhe amboni ichintsha too much but unganthwa sebeza qhubeka behamba ngendaba ze-economy ngoba siyakwazi ukuthi khathesi i-Africa bayinike 50 billion yi-China. So i-America layo sizabona ukuthi izaba le-conference yona leyo in Addis Ababa yini okwakuyenzwa khona ngumnumzana Bush, numzana Obama, numzana Clinton kudala laphana ukuthi bancedise i-Africa. So investment yenzo yona ngama-China kathesi I think izayenza ukuthi izinto zempi or i-foreign policy eya-Amerika layo itshintshe.
Kudaba lwezenotho sibona wonke amacele elama-policies awo abuya lawo kodwa umnumzana Trump esola kakhulu ubukhokeli bukamnumzana Biden lo nkosikazi Harris esithi unkosikazi Harris akulanto entsha angayiletha kwezenotho. Ngombono wakho izalane zeMelika ngubani ezingamamukela kakhulu nxa sikhangela kudaba lwezenotho?
Kundaba zenotho mbona mina unumzana Trump bemsekela. Ngibona kuthiwa i-polling ikhuluma ngama 10% advantage over Harris. Iyona le immigration izinto zombile zona lezo. But siyabona ukuthi kathesi unkosazana uHarris kakafaki icebo lakhe to full detail ukuthi yena uzabe kuhambisa njani ngendaba zenotho.
Umnumzana Tim Muringayo ulandela ezombusazwe elapha kwele Melika. Njengokwethembisa kwethu sesifikile kungxoxompikiswano yethu phezu kokubotshwa kwabantu mahlayana besetheswa umlando wokuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa. Kulomsolwa ongunogada kumansipala weBeitbridge uEzekiel Chiradza omiswe enkantolo namhla esethesa icala leli ngemva kokubonakala kuvidiyo ehlabela ingoma esola uMnangagwa esithi nguye obulala umnotho weZimbabwe. Umsolwa ukhululwe ngemali yesibambiso, amagqwetha athi bedlula amakhulu amabili abantu asebebotshelwe icala lokuthethisa uMnangagwa kusukela engena embusweni ngo-2017. Lanxa kulicala ukuthuka umongameli phansi komthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act, amagqwetha athi uChiradza wachothoza uMnangagwa hatshi ukumhlambaza. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomnumzana Swithin Chiroza owebandla le-CCC, lomnumzana Believe Gawule owe-ZANU-PF onguye osungula lingxoxo.
IZimbabwe ilizwe lilemithetho yalo esiyaziyo sonke, okuthi longawaziyo umthetho weZimbabwe emthethweni akutshiwo ukuthi ungephula umthetho uthi ubungakwazi, akukuvikeli khonokho. Kodwa-ke kule ndlela Nkomo esingathi thina ilizwe lethu uhlupho sesilalo silokuthi abantu bengayephula imithetho esebeqala ngokuthi bayahlukuluzwa. Kube kathi ungagamela ilizwe lethu eZimbabwe, umuntu engayephula imithetho uyasiya emakhothi. Emakhothi laleyo bese beqala bona bethi aluba kuthiwa izinto lezi iZANU-PF but iZANU-PF asomakhothi. iZANU-PF yelo uhulumende but amakhothi azimele wodwa, amakhothi azenzela umsebenzi wabo, eziqhubela umsebenzi wabo. Xa umuntu ebotshiwe engelacala Nkomo, amakhothi afike lahleka lanxa umuntu engabe kumbe ufuna ukuthi ubani abotshwe kodwa engelacala efuna ntiyele lacala, konke lokwana yinto ephelayo. Kodwa okukhona ukuthi kukhona abanye abantu abechothoza lokuhlophisa lokuchothoza okuthile okukhona kwezombangazi okuthiwa hhayi kwanisehlulekile kwanisebulelile, kodwa lokhona siyonhlamba leyani, inhlamba yokuphephisa.
Nanso baba Chiroza,
yikuphambanisa kakhulu nxa umuntu ebotshelwa ukuhlabela ingoma, ngoba umthetho wokuthethisa kudala wakhutshwa imithethwandaba ephakemeyo lapha eZimbabwe. Ngase ngifaka ngesilungu sithi ama-insult laws kudala a-strike down i-Supreme Court, ngaseyiyo mthetho yalapha elizweni. Kodwa ngifuna ukuthi ngithi mina into ethiwa yi-caricature ngesikhiwa, ukuhlabela ingoma kumbe ukufaka isithombe esitshengisa umbusazi, singathi ama-cartoons alawo ozimdeli, yinto evunyelwayo emthethweni. So lokho ukuthi umuntu uyabotshela ukuthi uMnangagwa usephambanisa umkhonomi, kanti vele onguye obambe intambo ze-economy ngobani, kasiwe yini nalowo Mnangagwa. So lokhu yikwephula amalungelo oluntu esathi kusola kumgabe kulokhu kuqhubeka embusweni kaMnangagwa. uMnangagwa vele injongo yakhe yayingasiyo yokutshintsha umbusazi, kodwa ukuthi abe nguye umgabi.
Ngiphenduke kuwe baba uGawule, uthe wena ukuchothoza umongameli akusilocala. Ividiyo yomsolwa lo we-Bait Bridge uthi uMnangagwa usebulele umnotho, ngaleyo ndlela lokho kukhanya kuyikuchothoza kuphela. Ngokutsho kwakho ukuthi hhayi ukuchothoza kuvunyelwe, ngezinye indlela singathi umsolwa lo akalacala ngakwenzile.
Okukhona ukuthi amazwi kamsolwa angilawo Nkomo ukuthi ngize sile ukuthi uthiye yisibindi, ngoba ukuthethisa Nkomo yikho kulicala emthethweni welizwe leZimbabwe, ukuthethisa umongameli welizwe. Kodwa ukusola ukuthi kumbe izinto zihambe kuhle lani lani asonto obuphisayo, umuntu akabothi bekhonokho. Ngoba umuntu wonke ophikisa even nxa becampaigna even abantu be-opposition bayabesithi kulo hulumende yabe khona ubani loku ayenzi kuhle kulani loku betshela abantu khonokho, akusokuqala lelana. Yindlela ayabezama ukuthi labo bakhombise ngayo abantu betshengise ukuthi hhayi thina singayenza ngcono ukwedlula lokhu, kuyikusola okukhona okwenzakalayo, ayisiyo nhlamba leyana nakundalo. Kodwa nginamazwi akhe ulowo msolwa angiwazi ukuthi athini, kodwa aluba kade ekhuluma esola ngokwenzakalayo kumbe ngomuma omunye othile, hhayi umbono wakhe laye lowo ngendlela abona ngayo. Ukuthethisa ikukhuluma inhlamba, ukuthethisa umongameli kulicala, ukuthethisa umongameli elizweni leZimbabwe kuyakubotshelwa khonoku, kugwetshelwe khonoku ukuthi kuthethise umongameli. Ngingazini umsolwa ukuthi vele yena uyibambe njani ingoma yakhe leyi, kumbe kuneyinhlamba ezithize ezikhona ezithethisa umongameli ezenze abotshwe, kumbe nakukhona sibembuza ngazi ingoma zaNS wathi sekuthukile sekuthukile asikwazi
ngamafitshane baba Chirodza akuyiqibe
nga ngingaphambanisi ngibona ngani ngama amalanga umgabe esezaphuma embusweni ukhona othiwa nguLumumba owathuka umgabe ngamazwi engingazake ngiphinde emsakazweni kodwa wayophuma discharge ecourt so ngibona ngani nga umuntu eyi-public official eyinkokheli kahulumende umthetho kawumniki ilungelo elokuthi avote abantu mahlayana nxa ethukiwe njalo umthetho kawuvumi ukuthi inkokheli ekhokhela uhulumende ibophe abantu ngenxa yokuthi abantu sebesole umbusazi mina engibona kuyimbangela lokhu okwenzakala lapha ezweni ukuthi izani yasuka yaba yisiphamaso se-Rhodesia ngoba phela i-Rhodesia yayithanda umgabe kakhulu yazi yachiya amaqandayo e-Kenflower namanye amakhiwa ayevele ayebamba abantu isihluku ngesikhathi se-Rhodesia yibo labo bantu abafundisa amapolisa awezimbabwe indlela ye-Rhodesia so namhlanje umuntu engenza into encane mbeni thotho zohulumende ezidlalela nje umuntu usuka abotshe ngoba bathatha imikhuba yeRhodesia abafundiswa ngamaRhodesia.
Mnumzana Sweden Chirodza ngowebandla le-CCC obexoxa endaweni lomnumzana Belief Gawule owezanu PF kungxoxo ebilawulwa nguNtungameli Nkomo weStudio 7. So isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Mthwakazomhle livuka njani basakazi bethu baka Studio 7. Ye ayikubuhlungu kulaba abeTripC abantu abavotshiweyo bavalelwe kwesikhathi side kangaka bekhululwa kuthiwa akutholakali icala phakathi kwabo. Kodwa sibe sibezwa abantu bekhuluma bethi abantu abaphula umthetho kumele babotshwe njani njani kukhulunywa izinto eziningi kodwa ma abantu bevalelwe kwesikhathi eside kangaka bengenacala kunguwe wena isizalwane saseZimbabwe uzwa njani noma ungasiyena we-CCC noma ungumuntu nje waseZimbabwe nje uzwa njani ngabanye abantu abayenziwa into enje abantu bezaniPF mabeke bebe nozwelo nezizalwane zaseZimbabwe sibonisane ukuthi sonke sizizalwane zelizwe liyi-1.
Thokoza omuhle ngabe njani njani basakazi bami kanti lapho ekhaya omnangakho imithetho yabo le bayibeka kanjani sure nangakho usaphila le mpilo yama-80s yabona manje sikuwo-2024 hhayi kuma-80s ukuthiwa upresident akasolo ngasolo upresident sokulicala hayi khona lezi into nakhona kuma-80s ezama-70s president umuntu kumele asolo umuntu ma ungamsoli vele ngeke aze ayenze into e-right that's why umbuso wakhe usawuphethe umbuso okwendlela le yama-80s ngoba manje kufuneka i-youth manje umnakagwa izinga esikulo manje akafithi shemo ngendlela aphatha ngakhona ilezwe hhayi akafithi kukhomba khona mpela ukuthi iqondo wakhe haye umqondo wakhe uphansi kakhulu awukho phezulu if ngakuthi uphezulu nelizwe nga uyenza into ebonakalayo but istandard akuso manje siphezulu kunaye so kumele naye azibone esathatha ukuthi usolo kakhe licala no.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Landile lakho kusithumela yena imibono kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo Live Talk lapho sixoxa khona labesifazane ngokuchiyeneyo. Silu gqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngutabo kancube.